Lanya kulezikolo zemfundo yaphansi eziyisithupha kwazi-2 kunesekondari eyodwa nje eMgwezi Secondary School okudala ukuthi iningi labafundi lihambe imango engamakhilomitha alitshumi lane 14 kilometers zonke lisiya esikolo. Ukhansila wabontanga kwa-2 eGwanda North uMemory Dube uthi lokhu kufaka iningi labafundi engozini.
Kanye kunama-primary school ayisithupha kuwadi-2 kule-secondary eyodwa nje inkulu. Namhlanje njengoba sithakazelela usuku lwe-Day of the African Child, asikhangeleni kakuhle ukuthi umntwana osemakhaya uthwala nzima kanganani ukufinyelela ezemfundo. Uhanjwa umango omude lapho.
Uphinde wathi lanxa uhulumende enikeze isikolo sabo ama-laptop, udubo lukhona ngolokuswelakala kwamagagasi ngokungena ebulenjini.
Nanxa silayo imitshina njalo sithakazelela ukuyisebenzisa, ukuswelakala kwamagagasi ukuze sindele ebulenjini kusukisela emuva. Emhlabeni yonke jikelele zosuku abantu bexhumana ngamafoni nama-laptop, kodwa umntwana wemakhaya uselemva elisana nokulingana lusedolobheni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, WODAS, unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi abafundi abangamantombazana basengozini enkulu kakhulu ngenxa yemango abayihamba besiya esikolo.
Phela abantwana abangamankazana umuntu wakhona esuka ekuseni abazali bengakavuki aphinde abuye sokusebusuku abazali bengabonanga athole abazali sebelele. Kuyo le mango le abayihambayo emide bathola sebehlangane lokuhlukunyezwa kokucansi, abanye babo bayatshaywa nangabantu abathandana nabo.
Unkosikazi Thando Mawuba olilunga lenhlanganiso ye-Educators Union of Zimbabwe uthi iningi labafundi bemaphandleni kaliphumelele ezifundweni ngenxa yemango emide abayihamba mihla ngemihla.
Fike bevele bediniwe ezikolweni, kukanti njalo babe belobuthongoka babe kumele bavuke ekuseni kakhulu ukuze bayenelise ukuhamba imango le sebediniwe. Kuyenjalo isikhathi esiningi babe bengahlanga belambile, so kungenzakala ukuthi babe belele kusenzi nesikhathi zezifundo.
Umnumzana Agent Moyo isiphathamandla senhlanganiso babalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi izikolo ziyasilela kulesi sabelo.
Imango emide ehanjelwa ngabantwana bethu esikolo iya-affecta i-right of education. Izikolo zethu zemathebeleni south eziningi zakhona zikhatshana kathana ukuthi abantwana bavuke abanye ngama-4 ukuze beyefika esikolo kulo, njalo nxa betshayisa esikolo bafika emakhaya ebusuku.
Abogatsha lwezemfundo bathi ukwakhiwa kwezikolo ezintsha elizweni kuqhubekela phambili. Abenhlanganiso World Vision abagoqela umkhosi bathi uhlelo lwabo lwe-Profuturo abalincedisa abafundi lababalisi ukuthi bafunde besebenzisa umakhalekhukhwini sebethuthukise ezemfundo emaphandleni. Bathi bazaqhubekela phambili bencedisana lezikolo zemaphandleni ukuze abafundi abasemakhaya bathole amathuba alingana lawa abosowabo abasemadolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemkwizi emathetheni. Albert Ngube.